ezwayo babunkomo laphana okuphuma ku Veritas lezesi bekhononda amayelana ngamalungelo oluntu ababona ukuthi ayanyathelwa noma akazange ahlonishwe ngendlela eqondileyo. Ngibona ngathi ngendlela abakubeka ngakhona kuyindlela eqondileyo ngenxa yokuthi indlela obekade kufanele ukuthi kulandelwe ngayo andubana kuthatha isinqumo sokuthi kumise ama-by-elections ayizange idlulise leyo ndlela ngendlela efaneleyo. Yingakho sibona bekhononda kanje mayelana ngesinqumo esezathathwa laphana ngumphathi ntambo wezempilakahle uthi wenga. Okuyinto ukuthi bekufanele kube khona indlela constitutionally eyiyo efanele ukuthi ilandele nxa kuyokuthi mhlawumbe kule pandemic kanje kufanele ukuthi kube le ndlela efanele ukuthi ilandelwe kuvunyelwane andivana kuthatha isinqumo.
Abe MDC Alliance ubona belakho ukuphumelela yini alubana bethe baphikisa isinqumo lesi emthethwandaba?
Angiboni babunkomo ukuthi umthethwandaba uzalusekela udaba lwalabo abaphikisayo ukuthi ngabe ama-by-elections la ayayenziwa ngenxa yokuthi nxa sikhangela ezinye izinto mhlawumbe eziphathelana lokuthi abantu babuthane babe baningi pose sise sakubona ngisho lamabhoda ukuthi anqatshele lokuthi abantu bangene elizweni ngenxa yokuthi kusakhulunywa ngokuthi kusase ku-level 4. Okungawukuthi nxa befika njalo emthethwandaba ngibona engathi ulimi kuzabe lulimi olufanayo ukuthi okwakathesi ama-elections akasoze avunyelwe ukuthi hake ngesizathu sokuthi usaselokunqatshelwa nge-level okuyiyo mayelana nge-pandemic le esisakhangelane layo. So angiboni ukuthi into abangaphumelela kiyo noma bengaze behambe emthethwandaba.